ngalo ukuthi umnumzana Simon Phongo Chamanda bengazwakala ukuthi uthini umuntu omdala nje wethuswe nje ukuthi uPresident Chamisa wabonakala ekhuluma labantu njalo lokuthi nxa usukhangele abantu basebelalele uhlelo lukaPresident Chamisa alwenzayo kumbe singathi inkuthazo ayenzayo sebebaningi kakhulu kwi-internet ama-views kukhanya ukuthi bona bethuswa yikho lokhu kathi ukuthi kanti kungani abantu beZimbabwe bethanda uPresident Chamisa besala belokhu bemlalela ngendlela enje. I-MDC ekhokhelwa nguPresident Chamisa imanyene iqinile libe labona izolo futhi besemhlanganweni we-Broad Alliance ukutshengisa ukuthi amalunga aku-MDC kaPresident uChamisa i-MDC Alliance lokhu esaqinile akhanya aqine siyaphambili siyabona ku-internet emalangeni amalutshwana adlulileyo sebebaningi abantu ababuye bezozikhulumela kodwa ukuthi hayi mina bengilokhu ngingakajoyini ibandla le-MDC kodwa kusukela namhlanje sengijoyinile ngoba bibona ukuthi hayi bo and laba sobantu abathengwayo ngabantu abazibuyelayo kasebafake ku-TV kasebenzini bayazikhulumela bebodwa belaphana ngoba bekubona ukuthi iZimbabwe entsha njalo eqinileyo ivela njalo ibuya ngobukhokheli bukaPresident Nelson Chamisa
uthi njalo kungaba lokutshengisela amapholisa yiwo azaphatha lolu daba ungathi lokhu yikwethusela yini
ngihlala yenza phela le ZANU PF sakukhuluma thina ngo-2018 Thandekile ukuthi ZANU ngaleso sikhathi yathatha imali ekwana 6 million United States dollars eyayifaka eceleni ngeyokubulala i-MDC kathi khangela Sithandekile abantu bayakwazi nabalaleli bayakwazi ukuthi iZANU yiyo elamapholisa athatha iy'mpahla ze-MDC azinika uMonzura bathatha ama MP kaPresident Chamisa abantu bakhiphe ephalamenti abanye banika uMonzura bathatha imali efanele inikwe ama-MP ibandla ngokuthi lama-MP amangabafaka lapha khangela udaba lukaDexter Nduna owechegrupu ukuthi iZik ngokwaye yakhuluma ukuthi uDexter Nduna ayisiyo awuni-election kodwa sesithi yena ngoyofanela ephalamente kodwa ukhona ephalamente wenziwa yiZANU angazi ukuthi kungani sibe silokhu sixoxa ngeZANU senzingani sixoxa labantu abazi umthetho kumbe abalomuntu phakathi kumbe abalazinto abangazenza kumbe abazikhulumayo ezifanele zilalelwe uzulukazi weZimbabwe sekwazi ukuthi akulanto yeZANU elalelwayo ngoba basizosaphula mthetho ngaba kukhulu ukuthi kulomthetho ukuphila kwabo yikho lapho okufanele indaba ibe khona ukuthi kathi kuseseqondile yini ukuthi sikhulume ngeZANU lezenzo zayo sengathi sikhuluma ngebandla le-ANC eSouth Africa kumbe sikhuluma ngebandla elibusayo eBotswana hayi kuthiyene umbuso wabantu oqondileyo olandela isisekelo sombuso uthiyene lo mbuso kantando kawuphikiswa untando kayiphikiswa kalimbuza imbuzo yokuthi kathi lokhu kungaba nje siyenza njani ngoba uzenza intando yakhe kuphela iZANU siyakwazi yenza intando yayo sonke isikhathi.